Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi bu 5 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leChikurubi lapho asevalelwe khona okwenyanga phose ezine engaphiwa bail.
Abangamatitsha, abangamapolisa, abangamanesi kuthiwa bayavotelwa ngoba abafundanga.
Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesin ebikhona ebulilima ngomgqibelo ikhathazwa linani labantu abaningi abavotelweyo ababalisi amatitsha lamanesi ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke abalamaZEP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde baapplyele noma ngama waiver kumbe ngama permit.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi lanxa bephiwe iqesha lenyanga ezisithupha kudaba lwamaphepha okuhlala kusemthethweni kulelo lizwe akuthembisi ukuthi kuza kuba lobungcono kusiyafika leso sikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umgcini isihlalo umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leChikurubi lapho wasevalelwe kwenyanga phose ezine engaphiwa bail. Usikhala lamanye amalunga ebandla le-CCC alichumi lantathu babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela enyathime lapho okwabulawa khona ilunga lebandla leli uMoblessing Ali. Intatheli zindaba njalo engumngani wakhe uHopewell Chingono ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi utshayelwe ucingo ngumkaSikhala emazisa ukuthi iziphathamandla zejele leChikurubi zithi uSikhala uyahlanza njalo etshisa umzimba. Iphephandaba leNewsday lithi kwesatshelwa ukuthi uSikhala engaba wafakelwa ichefu ejele. Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesin ebikhona ebulilima ngomgqibelo ithi ikhathazwa linani labantu abaningi ababalisi amatitshala lamanesi avotelwayo ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota. Amalunga ebandla le-CCC amabili anqobe kulolu khetho. Izesin ithi kulabantu abedlula amachumi ayisithupha 63 abavotisiweyo. Linhlanganiso ithi njalo kulabantu abedlula amachumi amahlanu 52 abaxotshiwe ukukhetho ngoba amabizo abo engekho kumawadi lapho kade befuna ukuvotela khona. Inani labantu abavotileyo kulolu khetho liphansi kakhulu. Phakathi kwabantu abazinkulungwane ezintathu 3440 ababhalisela ukuvota abayinkulungwane eyodwa nje kuphela 1811 yibo abavotileyo. Ngesizwe amazwi kamsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu sifuna ukubonga abantu bebulilima abatwana bekhaya bakamthwakazi ukuthi namhlanje batshengisa izano PF ukuthi ayisibo ababusa emakhaya, amakhaya abuswa ngabantu. kungenani siyathaba ukuthi bavothile ngaphandle kokwethuselwa. Sibona abanye abantu namhlanje izolo bevota abangamaticha, abangamapolisa, abangamanesi kuthiwa bayavotelwa ngoba abafundanga. Siyabonga ukuthi banqabile abantu bebulilima uward 1 loward 16. Lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kungaba le free fair elections, kungaba lama reforms izano izasala ibambe imboya zejuba. Ngalokho sibona ngani abantu bangathi siyathaba ngoba siwinile. Siwine ngokusebenza ngamandla, hatshi ukuthi into zonke ziyalingana. Izano edihamba edilayo ethi lo minister uSimanga Dlovu lomunye wakhe bezama ukuthenga amavoti ngempahla lokudla, kodwa abantu banqabile. Ngalokhu Mahlabe Zulu, asibambananeni amabandla wonke aweZimbabwe ade vota ngale oZaphu labanye sithi hayi sibatshayela ihlombe, kodwa sicela ukuthi sibambane sibe yinyanda yinye, imbuma yinye, kwenzela ukuthi singadivide amavoti. Singoba siyabona abanye abantu amanye ama-political parties afonywa izanu PF, so kukhanya ngani ngama-independent political parties bona bethunyiwe ukuthi baze divide amavoti. Ngalelo sithi zinhle indaba ezinhle, kodwa ukuwina kwethu siwine ngokusebenza nzima itereni esingathi akulingananga, ngoba izanu isebenzisa amacingo okupha abantu ukudla, ukuthenga amavoti, besebenzisa osabhuku lezinduna lokwethusela. Kodwa sithi zinhle indaba ezinhle ngoba abantu banqabile ukuthengwa lokuthiselwa izanu. Siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu sikudaba lunye. Abanye bathi ukunqoba kwebandla le-CCC ebulilima lapho obekusazakala njengensika yebandla le-ZANU-PF kuminyaka edluleyo ngoba belingelihlala linqoba ekhethweni kupha leli bandla ithemba ngemva kokunqotshwa kwekhetho lokudinga ilunga ledale lephalamende egogwe ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Imphumelo yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bathukuthele, abantu abakuthandi lapho kuyakhona ilizwe, balala bengadlanga, behlulwa yischool fees, zonke izinto zinzima. Ngakho-ke lanxa bevotela ukhansila badinga umuntu omutsha, umuntu ongekho ebandleni elibusayo, ngokuba ilizwe lapho liyakhona kabathokozanga. Ngakho-ke nxa kungahamba kunje ngo-2023 singakhuluma kube le nguquko ebanzi kakhulu eyasusa iqembu elibusayo kungene amaqembu aphikisayo.
Kodwa nxa sikhangele amanani abantu abavotileyo akhanya ephansi kakhulu, ungathi lokhu kubangelwa yini?
Amanani abantu abavotileyo aphansi vele, njenga sikubona kuso sonke isikhathi nxa kuyi-by-election. Abantu basuka bengayanga ekuvoteni njengalokhu kusenzeka ku-general election. Ngakho-ke leliyanani liyakhathaza kakhulu ngoba lingaqhubeka linjiyana alilihlanga kakhulu ekuthini izinto zihambe ngendlela efaneleyo. Bonke abantu kumele bavote, kungakhathaleki ukuthi umuntu uvotela liphi iqembu. Kumele abantu bakwenze kube umkhuba wokusukuma bayevota ukuze basho nxa bekuthanda okubusayo kube befuna inguquko basho ngevota.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo, ubona ungani kuzaguquka yini esigabeni seMatabeleland South esiyandise ukunqotshwa khona ibandla leZANU-PF? Singabona na ibandla le-CCC liphumelela khona kukhetho lomnyaka ozayo?
Yebo, kungaba lenguquko enkulu kakhulu. Singabona iqembu elibusayo liphela du eMatabeleland South. Kupho politiki kangeke uthi angeke kwenzeke yonke into iyenzeka kupolitiki ngakho ke nxa bengasebenza nzima beqembe liphikisayo kuma amaqembu aphikisayo hayi basengayithintitha nje zani PF eMathibeleni South iphele du kodwa ke njalo nxa kungazange kwasetshenzwa ngendlela efaneleyo izani PF singaqhubeki lokho ibambile endaweni ezihlukahlukeneyo okunye okuzaqhakatheka ukuthi izani PF yenzani kusiya phambili ngemva kwalokho luyanda inodlame abantu bayahlala phansi bangavoti yini kodwa bangasukuma bavote ngobunenge ngendlela abazonde ngayo hayi iqembu elibusayo amaqembu abusayo ngathatha intambo.
Alo ke ngumnumzana Efi idlela Ncube ingcwethi ecubungula ezembusazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 ekubulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi lanxa zisamukela inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa elokwengeza isikhathi sokuthi zifake izicelo zokungena kweminye imikhakha yamapermits lokho obekusenza zehluleke ukuthola lawo maphepha amapermits kulokhu kungasuswanga. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi amaphemithi ezalwane zeZimbabwe abekhangelelwe ukuphelelwa isikhathi ngumpalakazi asezasebenza kuze kuyefika unhlangula omnyaka ozayo.
They came to the conclusion that I should extend the validity period.
Uthi qula abelikhethile ezakhangela izicelo zamanye amaphemithi ezifakwe ngabeZimbabwe laba yilo elicele ukuthi kwengezwe isikhathi ukuze lanelise ukuqeda umsebenzi eliphiwe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victress Matutu uthi lanxa belamukela lelinyathelo balovalo lokuthi unhlangula uzafika belokhu besehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi.
Siyazamukela kahle impeli indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke abama-ZEP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama-waiver kumbe ngamaphemithi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala uthi izizalwane seZimbabwe kufanele sisebenzise isikhathi lesi ukuqoqa imichaqana yazo
ama project akubambisana umuntu ebona ukuthi ngale 6 months oyiphiweyo zonke izinto zakhe ezikhona egoli uyakwazi ukuthi uyazibisela ekhaya uyasiqala konke ekhaya.
Igqetha lezamalungelo umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi ukwengezwa kwesikhathi lesi awusoke usize kakhulu nxa kungasuswanga imigoqo enqabela abezibabhe laba ukuthi bafake izicelo zokungena kwamanye ama permit njengokuxwayisa kwahulumende weSouth Africa.
Akusho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abantu ngobuningi babo banelise ukuyo apply ngoba inkinga bebebhekane nazo kumbe lokhu kwehluleka inamba babenazo ukuthi bahambe bayo apply sasekhona kaba qualify namhlanje.
Abanye ke bathi uhulumende kuzafuza lungise isimo sokwethuselwa kwabo. Abanye ke bathi uhulumende kuzafuza lungise isimo sokwethuselwa kwabo ilabo abangasabafuniyo kwele South Africa njengoba bezaqhubeka njengoba bezaqhubeka bebahlukumeza ungelani lokuthi banemvumo yokuba kwele South Africa. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lilodaba lokuthi sokulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1000 asebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo kobulawayo selokhu waqhamukayo ngenyanga kaMtulikazi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ubugebengu leminye imikhuba emibi sibhahile edolobheni leGwanda kulandela ukugcwala kwabotsheketsa. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yes, Studio 7, Studio 7, linjani, linjani basakazi bethu. Hayi, siyazizwa izindaba. Kulo baba lo okhulume nge-Friday kumbe ngo-Thursday asakwazi. Bathe Studio 7 yeyibala iyibala ezezanu, iyibala ezeziCCC. Hayi, Studio 7 silokhu ngayilandelayo kayiseke ihlangothi. Studio 7 ikhipha njengoba zinjalo. iCCC, izanu, iMRP, wonke nje amabandla ezombusazwe kuStudio 7 yawezwa nje ikhuluma nje ikhankasa. Kuma ndi wongo kufisa uhlelo sinazo lusekile hlangothi lolalo lwezimba kuthiwa iZDC uhlelo lweza NPF ke lula awusozi uzwe MRP ikhuluma kuZBC awusozi uzwe izabo ikhuluma kuZBC ukhuluma yona iZNPF awusozi uzwe ukukhuluma odawule kugoround kuZBC ngoba ngolweZNPF yilo uhlelo silwazi ukuthi lusekile uhlangothi lolula uStudio 7 silibambe njalo basakazi bethu lisekile hlangothi siyalithanda nje lisifundela kahle izindaba zezimbabwe laba labangaphandle kwelizwe bakwazi ukuzilalela indaba zeStudio 7. Siyabonga
Studio 7, ngiyakhuluma lapha yimi uPilot Mpofu ngembuzi zokuthi indaba osobhuku kuba yibo ababhaliswa kumumbu we-social welfare, kube kathi kukhona abantu abahluphekayo phakathini kwesigaba lapha indaba kuyoza ukuthi ningabasizi bencediswe bencediswana nawezinto lomphakathi wakhithe engurubeni. Kodwa ke imbona kunika osobhuku labo wanibani kume yiphathi yezanu na mimfuna ukubuza kona lokho.
Ngishona njani basakazi nabalaleli beStudio 7. Bendithanda ukuthi ngempawulo lami kancane kulokho engikubonayo lengikuzwayo. Mphawule kulokho bekukhulunywa ngumfowethu obethi yena laba balahlekelwa izihlobo zabo ezingu-10 ombe 10 families angisakwazi ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasiphi isikhathi ngoba kuzathiwa ngezepolitiki. Kanti vele ukubulawa kwabantu eMadibeleni kwakungani, kanti kwakungeza politiki. So asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi, ungakhuluma ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe, ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasavotelwa. Kutsho ukuthi leyo nduna akusinduna yabantu, induna yephathi esekelana nalapho ehola khona, lapho ethola khona i-ISUZU ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa i-ISUZU. So i-ISUZU yayo le mpilo zabantu abayinamba bonke labo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleliyo odlala kahle odlevungula amazinyo odle xubha mayisizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha faka okunye abesethi wena mawusuza ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi ngoba yena usafuna ukuthi aqhubeke esembusweni ephiwa ama-ISUZU wenipholani khonapho. Ndiyabona ukuthi into le e-ground izalunga nzima ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo bona noma babafeba izihlobo zabo abafana lezinduna, ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ngezingabantwana ezingakwaziyo ngalangakhona lokho okukhulunywayo. Ezilungu yona ihola iphiwe i-ISUZU ihamba kuhle, ihamba igazi ngegazi labanye abantu, ibhathele igazi labanye abantu abazi ubuhlungu abathonti igazi lezinyembezi ngaphakathi.
Salubonani lonto kwiStudio 7. Okhuluma yohumanyathi ngisekhezi. Kulo baba uthe iStudio 7 sikhuluma ngezanu le-CCC kuphela. Hhayi kunjalo, iStudio 7 asikhethi muntu. Ngitsho lawe ukhululekile ukuthi ufake umbiko ngebandla lakho lapha kukodibadiba zihlangene zonke, akukhethwa mhlobo la. Bese ngisithi kumayela umovement, hhayi salubonani nihlobo zami, salibonani mayelo yelo linjani. Bese ngisithi njalo kulo baba lo vele eBotswana lo, ayi uyasinikisa inhliziyo lo baba, siyenyanyile ngombiko wakhe awukhulumileyo uMasisi lo.
Ninjani, ninjani balaleli beStudio 7 kanye labasakazi bonke, ngiyalibingelela ngithi inhle into elisiphawulela yona amalanga mihla ngemihla. Ngithi qhubekani senza njalo kuze kube phakade. Engikhuthaza yonke intsha njalo ukuthi ngabe singarejister, sirejiste ngobuningi sivote, sonke sivote, sonke sivote ngobuningi wethu, sihambe siyorejista ngoba impilo le siphilayo ibuhlungu bakithi, ibuhlungu badala, kunzima. Okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe kuthangi, kuthiwa ayabuya next week. Bazali, into ebuhlungu kakhulu, into ephilisa umuntu, kuthiwa ayabuya next week. And isiborane sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethule ukunatha, uthola kulo umdwendwe wabantu belindele amanzi bekhotshoza isiborane esikhiweni. Hhayi badala, sivotheni sikhiphe lento le, sikhiphe lento esesihlukumeze kweminyaka, asivotheni sikhethe uhulumende ozanakekela ngabala abantu uhulumeni olosizi uhulumeni olozwelo khulumayo ngu-JM JM wasedobota
bomsakazi linjani Studio 7 labalaleli okhulumayo nguThokozani Ncube seCape Town ngimbuzo nje apho ngu-2 oqala kathi umqondisi othucelela abantwana bezimbabwe ukuthi abantu bezimbabwe ukuthi bengaxotshwe South Africa yena wathi kangeni indawo ngezimbabwe lapho ngathi sengiconfused owayengatshongo ukuthi abakamthwaka sesitha bezimbabwe ecelela amashona lawo ukuthi ehlale South Africa phemasitha bezimbabwe wathi izimbabwe ugcele emthwakazi into ezimbili ezihlukeneyo wayene siyacela bezimbabwe engacela abakomthwakazi sokusobala nje ukuthi undoda lwento ayenzayo laye akayiqondi akayazi kuba naw usecelela abantu bezimbabwe ukuthi bengaxotshwe South Africa babamthwakazi-ke kasakhulumi ngabo yena sithi ungumthwakazi okwesibili linekilanda into nokusapota nalabantu belokhuzini lapo abesisi labezanu lina hlahle liyizanu liyisisi khonapho eminye imihlobo liyayifuna ukukhuluma ngayo ayifuni lina futhi lihamba nini ukuyavota ke limphendule lihamba nindini ukuyavota ngoba singakhuluma soyethe mama u-odia lwabadla lisakhetha lahambisana labosisi labozanu welwafuna kuthiwa ngogabule labo mba kuthiwa ngogabula mbethiwa ngogive gabule mbethiwa ngobani lo la ehlale womana wezanu-p f lo yisiwomani nje ngento ogabule wakhona le isiwomani sokuqala lokugcina asiyazi sakhulume ngaye lo
Studio 7 ngandonke endaweni lapho ekukhona mina ngimphawule kancane lapho ngodawuleni ubonke olokuthi amaphemithi kulabafoto baseSouth Africa esindeni siyafika kujima bengithi abafoto bangakuthabeli lokuya ngoba ungokhayela kahle kwiindaba zepolitiki nganosizendawo zokuthi ayenzela ukuthi bancedeki yena yigemu nje epolitiki abakwazile ukuthi ningabuya ngo-December la kuzawela ukuphambanisa ama-election la so balekukhulumisana labo bakhulumiseni ukuthi dileyanini bidanga kuqale ukudlula ama-election njeni kuthi lesusake labona so into leyo lingayijabuleli kangako yinto nje ebuyileyo isenzela bona kwi-politics ngoba ama-political parties lawa alobudlelwane so bahlale phansi bavumelane i-strategy neso ayidileyani bidala ukudlula ama-election ya bazalisele icotha abantu khona ngakho sukukazi yabo selilanda ama-election isenzela abantu be-South Africa ngako so linanzeleli kakhulu konke lingakuthakeli ya ba-estendele ukuthi kube njani amaklinikhi la amaklinikhi amazimbabwe ne-South Africa ba-estendele idedanyankhona sakudilayo anti abona i-strategy lesi kuqelisama-political parties la izami le-anc so bakubonile ukuthi abantu ababengavayele bebakhiphe ngaphesi ngo-December ama-election asoze ahambe kuhlekaphezuma so bavumeleni ukuthi hhayi budileyani ngijana lapho abantu ababengakuzihambisa ama-election sei inanzele bafowethu lingakuthabeli ngoba kunanzelelinto into lokhu yinto nje ethi ama-election so after that vele bakwathi ngojuni ama-election azabesekile so abantu binanzelele bangakuthabeli ukuthiba-estendele ukuthi kube njani siyakujuni iyini abangakhulumiyo bakwenza ukuthi bethi sesi-estendele siyakujuni ukuthi kube njani khonapho ngojuni
labo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika namuhla likhefu lokunanza izisebenzi zelemelika ele-Labor Day njengenhlala yenza izizalwane zaleli lizwe zithethe leli thuba ukuvakatshelana zizithokozisa zinanza ilanga lezisebenzi kusenjalo amabutho kwele-Ukraine abikwa esengene kwezinye izigaba ezazihluthunwe ngamabutho akwele-Russia amabutho la abikwa ebhombe adiliza amabholoho asebenza ukuthwala amabutho akwele-Russia ukuthi acaphise izikhali ziye kwele-Ukraine sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bango Dube
angibone ukuthi kulento embi khona phana ngenxa yokuthi lezo ndawo kusasezindawo eziphakathi kwelizwe le-Ukraine ingakho angibone ukuthi azange kube ukuthi indawo eziphakathi kwelizwe le-Russia so-ke ngaleso sizathu ngibone ingathi kuvele kuba njalo i-concentration ivele iba njalo nxa kuwukuthi amabutho ase-Russia nxa bengaqinisanga kuyeneliseka ukuthi amabutho ase-Ukraine baphinde bahluthule bazithathe njalo bheke izigaba zabo njengaloko esibona umnumzana uZelensky labana eloko ehlongoza esitsho eChapans ngenduku.
Yona impi uyibona njani sikhangela ukubana ele Russia lalethe lizahluthuna ilizwe le Ukraine ngamahola nje ambalwa kodwa sokwedlule inyanga ezisithupha ukubona njani lo kungakutshengisa
impi yase Ukraine babugande ukuthi impi ejulileyo kakhulu okungakuthi la umnumzalo uPutin wathi nxa eqalisa lento le akazange ayicabange kabanzi ngendlela ukuthi kwakusenzakala ngayo ngoba yena kwathi uqalisa wayecabanga ukuthi mhlambe kuzabe kuukuthi impi akhangelane lelizwe lase Ukraine kuphela ingakho wayebeka statement esifana naleso sokuthi sona umbuso wase Ukraine usengawuhluthula nje ngemva kwamahola kodwa ke nxa sesithi sikhangela kathesi lelizwe lase Ukraine yebo kodwa ke impi le ayisaliwa lelizwe lase Ukraine lilodwa ngoba lapha sesingabala ukuthi lapha kusafana lokuthi ngamazwe mhlambe angabe lichumi sesibala amazwe afana labo la Germany amazwe afana labo America amazwe afana labo Britain amazwe wonke nje ama western countries anala ku NATO wonke ame muva kwe Ukraine yiyo ase supply izikhali Ukraine ingakho Ukraine ithola amandla ukuthi iyenelise ukuthi i challenge yenza ama counter attacks ihlasela la yena phana amabutho ase Russia ingakho sathola ukuthi ilizwe lase Russia amabutho ase Russia akasayenelise ukuthi advance ngendlela leyi ababezitshela ngayo noma ngendlela leyi ababekhangile ngayo ukuthi bengenza ngayo even strategically sasibona ukuthi babekhamba besiya kuma different points ababeza ukubuya from west ababeza ukubuya from east kodwa ke ekugcineni bagcina sebebona ukuthi ngcono ukuthi abahambe beluphondo ngenxa yokuthi yikho sagcina sibona ugeneral omunye wase Russia laphana wagcina ekhitshwa ku position yenye lana wagcina kufakwa ubuchamendi lo wayenguye wayekhangele laphana ngesikhathi sempi yase Syria wayekhangele amabutho ase Russia ngesikhathi bencedisa ilizwe lase Syria so ke impilo yasompi encane impilo yimpi ecomplicated kakhulu ehlanganisa izinto eziningi kakhulu okuyimpi elwiwa ngombobho njalo iphinde ibe yimpi elwiwa ngebanki ephinde ilwiwe ngebolpaint iphinde ilwiwe ngayo yonke indlela ingakho sikubona kusenza ukuthi kube so complicated ukuthi impilo kube yimpi engaba lula nje njalo engaphela amahlayana.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabi Bango Dube olandela ezembusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhilitane.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle of the rest of my life so hard? I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer melon, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'd be my bodyguard, I can be your lawn. Call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you call me out, call me out. Mm-hmm.
You Can Call Me Al, ingoma ka Paul Simon isigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwaye gula ejele leChikurubhi lapho asevalelwe okwenyanga phose ezine engaphiwa ibail. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ukuthi kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.